Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Lami ngibonge u Jonga Kandemiri obesipha indaba ngolimi lwesishona. Lingali vuka njani izulukandaba ulamukela emsakazweni we Studio 7 ngolwesihlanu mhlazi ku 12 zibandlela 2024 ngu Chris Gande endameni zethu lamhlanje. Udaba olwethulelwe umthethwandaba womhlaba ngele South Africa elethe samlando wombhuqazwe ele Israel buthethwe izolo eHeg kwele Netherlands.
Even kule embargo umvimbela wezikhali oweUN ukuthi uhulumende weapartheid wase South Africa angathengiseli izikhali, bukhona ubufakazi bokuthi iState of Israel yayilakho ukunikeza izikhali uhulumende weapartheid wase South Africa.
Inhlanganiso elwela ilungelo loluntu eye Human Rights Watch ithi eZimbabwe yilo elikhokhela kuluhlu lwamazwe ayephula ilungelo loluntu.
Ngibona ngazani uhulumende lo khona lo, to be honest, ngibona ngazani yena ngokwakhe ubengcono kule lokho kwakusenziwa ngesikhathi umgabe sesekhona.
Uzulu welokithi lephumula South kobulawayo usele ekhuza umhlola ngemva kokutholakala kwenyawo zomuntu ziphakathi kwephepha leplastic duzane lesikolo seGood Hope Secondary School.
Hey, uyabona umoya oseGood ukhanya vele lelo demoni sebisivakatshele ngapha kobulawayo ukuthi vele abantu abasayesabi ukufa komuntu olukubulala umuntu.
Abalimi sebekhuthazwe ukuthi balime kanye lokuhlanyela ngokuphangisa kulandela ukuphuza kwezulu lonyaka. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khona pha emsakazweni we Studio 7. Udaba olwethulelwe umthethwandaba weInternational Court of Justice ngele South Africa elethe samlando wombhuqazwe ele Israel beluthethwa izolo eHeg kwele Netherlands. Iqula le South Africa elisemthethwandaba lo likhokhelwa ngumphathi ntambo wezemithetho umnomzana Ronald Lamola. Ele Israel lithi lihlasela ele Palestine eliphindisela ukuhlaselwa elakwenziwa ngamabutho eHamas awangena kwele Israel nyakenye yabulala abantu abedlula amakhulu ayisithupha kwathunjwa abangamakhulu amathathu. Kodwa ele South Africa lithi ukubulala mahlayana abantu bakwele Palestine abedlula inkulungwane ezingamachumi amabili 23,357 osekwenziwe ngele Israel kwephula isivumelwano sokuvimba umbhuqazwe esasayinwa ngamazwe omhlaba ngomnyaka ka-1948 agoqela ele Israel. Ele Israel lona likhangelelwe ukupha ubufakazi bokuzivikela kulolu daba lamuhla. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele ocubungulayo zombusazwe umnumzana Jethro Mpofu.
Okokuqala, iState of Israel yayilobudlelwano obukhulu le-apartheid state yase-South Africa. Even kule embargo umvimbela wezikhali oweUN ukuthi uhulumende we-apartheid wase-South Africa angathengiseli izikhali, bukhona ubufakazi bokuthi iState of Israel yayilakho ukunikeza izikhali uhulumende we-apartheid wase-South Africa. Ngakho uhulumende wase-South Africa wakathesi uyakukhumbula konke lokho, uyakwazi ukuthi iState of Israel yayilobudlelwano le-South African state e-apartheid. Ngokunye ukukhona lokhuya. Nokwesibili, iPalestine, inhlanganiso zayo ezihlukeneyo eziningi zazilobudlelwano obuningi, lohulumende labantu base-South Africa. Bekulokuvakatsho okuningi kade kusenziwa ngabo Desmond Tutu besiye Palestine, lama-Palestinians besize South Africa. The Palestinian Liberation Organization ibilobuhlobo lohulumende wase-South Africa, le-ANC. Le liberation movement ya kuleli lamanye amazwe e-Africa. Ngakho akumangalisi ukubona uhulumende wase-South Africa ephakamela iPalestine esiya kumthethwandaba womhlaba. Kwenzakala i-history, imbali, kubuye kwenzakale le-politics. I-South Africa la iyafuna ukuthi ime ngenyawo ezimbili emhlabeni, kuthiwe i-South Africa ithe. Like labona laphana ukuhlukunyezwa kwe-South Africa, ihlukunyezwa i-America ngobudlelwano bayo le-Russia le-China. uthola ukuthi la eSouth Africa sithola ithuba lokuthi hey lani sesilixhophe emehlweni njoba lani belisixhophe emehlweni indaba lilobudlelwano lababulali indaba lilobudlelwano labantu abenza kanje abenza ama crimes against humanity la konke yakho ngakho kwenzakala umthetho okuphinde kwenzakala le politics kuhlangene laphana ngokubona kwami
siyabona ukubana elemelika liyakhonona ngokwenzwe ngele South Africa singabona yini ele South Africa uhulumende kumbe ezinye iziphathamandla zifakelwa izijeziso zenotho ama sanctions
kunzima kakhulu ngoba kulokho kwePalestine iSouth Africa imi phezu kweqiniso esithi ngesilungu yi-moral high ground kuzoba nzima ukuthi okwele America lijezise iSouth Africa lijezisela ukuya ku-International Court of Justice ngobana ungahluza kahle uhlaziye udaba lwakho nizothola ukuthi iSouth Africa imi ku-higher moral ground imi leqiniso imi labantu abahlukunyeziweyo ngakho i-America la izaba lamahloni okuphumela egcekeni ilwe le South Africa ibanga lokhu ingadinga isinye isizathu sokulwa ngaphandle kwalesi njalo okunye kumele sikuzwisise ukuthi nga iSouth Africa ihambisa iIsrael emthethwandaba womhlaba ivele ihambisa iAmerica ngoba iIsrael ekwenzayo militarily ngezikhali ekwenzayo ngenkulumo ekwenzayo nje konke okwenzakalayo jikelele ePalestine ikwenza ngezibusiso langokusekelwa yiMelika wonke umuntu onakekela ipolitics yomhlaba uyakwazi ukuthi iIsrael ngomdlwane nje we America. I-America yiyona ekhuthuzelayo, yiyona egqugquzelayo, yiyona ikhuthazayo ukuthi yenze lokho ekwenzayo. Ngakho-ke singathi South Africa ithole intunja yokuthi ithi ku-America uyabona ukuthi ungcole kangakanani, uyabona izenzo zakho ukuthi zimbi kangakanani. I-South Africa nje i-America ingazonda yenzeni kodwa izobulawa ngamahloni ukuthi itholakale isandla sayo silegazi ePalestine.
Hello ke ngumnumzana Jethro Mpofu ocubungula izombusazwe ubekhuluma ecingweni le studio 7 ese South Africa. Inhlanganiso elwela ilungelo loluntu e-Human Rights Watch ithi eZimbabwe yilo elikhokhela kuluhlu lwamazwe ayephula ilungelo loluntu kumazwe alikhulu abecutshungulwa. Linhlanganiso yethule umbiko wayo omnyaka ka-2023 lapho eyakhangela khona obekusenzakala izehlakalo ezamazwe alikhulu. Umbiko lo uthi ilungelo lephulwa kwabezindaba labaphikisana lohulumende. Sixoxe lolwela lowalwa impi yenkululeko ekuvuyo lezibra umnumzana Maxim Kandla. Saqala ukumbuza ukuthi uhulumende okhona kwamanje uyephula na ilungelo likaZulu okwedlula okamnumzana Robert Mugabe na?
Ya indaba le bayithi ngesilungu i-human rights kumbe amalungelo abantu kumbe ngesishoneni bathi kodzeredzewane ngibona ngazani uhulumende lo khona lo to be honest speaking right deep from my heart ngibona ngazani yena ngokwakhe ubengcono kule lokho kwakusenziwa ngesikhathi uMgabe sesekhona kumbe singathi First Republic njengoba le i-Second Republic kulobungcono ngezizathu ezithi ngikhangela mina ama-properties ezibra kwayenziwa ama-committees ukuthi kabakhangele ngodaba lolu and then they report back kuye njalo khona ngale lenhlanganisweni yakhe kumbe ku-cabinet yakhe. Ngikhangele njalo i-issue yegugurawundi uyiphakamisa wayibeka laphana wayibeka laphana uhulumende lowu khathesi sisezinduneni ngenhlelo zangikhona.
Lona udaba lokhetho oluhlala luthiwa impumela yakhona iyaphikiswa ayisiyo eyabevumelana labo bonke ababe bengene kukhetho kuthiwa ngabe Human Rights Watch udaba lokhetho yilo olunye oluba imbangela yodlakela locuku lokwephulwa kwelungelo loluntu. Uyavumelana lakho yini lokho?
Udaba lokhetho nxa kukhethwa ama-councillors, kukhethwa ama-MP, kukhethwa bona president, abakhethayo bona nxa bethe bona kulungile lokhu ababe bekufakile angiboni ukuthi umuntu ongaphandle angasola kukho. Nxa sisiya ekhethweni kungaba lodlakelwa laphana lalaphayana okunye thina siyabe singela ubufakazi lakho sikhuluma ngilapha mina ngikobulawayo eziqintini zemathebhelelendi zonke ngikhangela ngohlelo lwe-peace building enhlanganisweni engiyabe ngikuyo kasi sengisihlangane lodlakelo yebo kambe bangaba bekhona babe behamba bethusela laphana lalaphayana kwenziwa zinhlanganiso zonke nje eziyabe zithe zaphuma zagijima zawenza khona lokhu ngaphandle nje kwamanye ama-political parties nje njengebo izaphu kanise yinyizwe vele ngokuthi yethusela abantu kumbe yaba lodlakelwa laphana kumbe yona izaphu kayinzenge ngizwe ifaka ama-report yokuthi khona bahlukumeziwe. So kuya ngokuthi khona i-approach bona abantu abahlanganayo bona ku-ground bona bodwa abayiba babe bekhankasa babonana njani baphendulana njani. I think kona lokhena kudinga ukuthi wona amabandla abe ephathekile ekhethweni behlale phansi bebe le peace building committee ekhangela nxa zonke nxa kusiba lama reports anjalo bebona ukuthi bona bangamisa njani njengama political parties kungakaze kwamumetheka kwafika emapoliseni bebonisana lokhena kuzadala ukuthi ama candidates labo bonke lamaphathi wona lawo oyabethe waphumelela bantu bebambana izandla ngobana kade beyabe bekhankase kuhle emkhankasweni yabo. Singabe sikuzwela maybe mhlawumbe kwelikhatshana kwamanye ama-province kungabe kusenzakala khona lokho kodwa kakula mngameli welizwe kumbe ugovernment at government level ongaphume emegcekeni lapha nethena hhayi akuthaywa abantu.
Lo ke ngumnumzana Max Mkandla owalwa impi yenkululeko ekuvuyo lezibra. Uzulu welokithi lephumula South kobulawayo usele khuza umhlola ngemva kokutholakala kwenyawo zomuntu ziphakathi kwephepha leplastic duzane lesikolo seGood Hope Secondary School. Amapolisa etshele iphephandaba lobulembo lezim live ukuba akwaziwa ukuba inyawo lezi ngezikabani kodwa ngezomuntu ogqoka izicathulo ezingu size 6 kumbe 7. Ngokunjalo bathi abangaba lolwazi lokuthi lo muntu ngubani lokuthi wabulawa ngubani kumele bawachayele ucingo kunombolo ezithi 0292603266 kumbe bathinte ipolisa eliphenya loludaba ku 0775503357. Izehlakalo zokubulawa kwabantu mahlayana zibikwa zisanda kobulawayo. Nyakenye kubulewe abantu abalikhulu elilamachumi ayisithupha 160. Untungameli Nkomo Studio 7 uxoxelo Councilor ka Ward 9 kobulawayo umnumzana Donaldson Mabutho.
Asikei into iyadatisa mfowethu Nkomo. Into esikubenza abantu nxa sizibike njalo iphuma ikakhulu phakathi kwezigaba zonke zona lezethu ezikhokhelayo kobulawayo. Nje sinje sicela njalo aphila ke kuzakhamizi ezinhle ezilephumula ukuthi zizame ukuthi zisincedise ngoba abantu kulezi nsuku sebeza kuganga kula ma-rituals kulento eziningi ezenziwayo ngabaphathi ke abantu. So isicelo ke singaba sisicela phakathi kwamthwakazi phakathi kwezigozi ezinhle nezakhamizi ezinhle zakobulawayo ezephumula ukuthi nxa kungaba lo muntu nje ongasincedisa njengokuthi i-challenge ubuphosa izandla ebhedi lamapolisa or kumaletter box kuma suggestion box awe police kungasincedisa kakhulu ukuthi sikwanzeke ukuthi sibone ukuthi yikwini okwenzakala njalo ukuthi abantu abangaba baganga bayenza ke into ehlukumeza kanjalo-ke belethwe phambi komthethwandaba.
Ukhona sesike sabona ezinye njalo izehlakalo zokubulawa nje kwabantu mahlayana kudoje izidumbu lapha lalapha yako bulawayo kansela. Kungaba kusenzakalani kulezi nsuku kobulawayo? So kungumhlambe kazelusile yini?
Uyabona umoya osegoli ukhanya vele lelo demoni sesivakatshele ngapha kobulawayo. Ukuthi vele abantu abasayesabi ukufa komuntu olukubulala umuntu kuyinto kakhulu edanisayo kuyinto ke enzelayo phakathi kwesigodi senkosi sikamthwakazi. Into ke engiyibona kakhulu esibangela amakhesi anjalo ukuthi abantu sebedinga ke ukunotha ngendlela ezingaqondanga. Abanye ke yizona lezi zigebenga-ke ezitane zidinga-ke imali or impahla ezithathe kulezi njengaboma-cellphone
amakhabe kukhwini ukuthi bethathe bedlengisa. Into le ibona kakhulu ke ilethwa ludubo kakhulu phakathi kwelizwe lethu lona leli kakhulu phakathi kwesikolo sethu. Abantu abaningi nje abasela i-source yakhe i-source of income and abantu abasesali ukuthi bebambake into ezizila even ukubulala umuntu ukuthi umde note or ukuthi ethole lokho-ke akutholayo. Ibobe libona nezulu lokunakwana alisali ngendlela because laba abaphansi sibili abanikazi besigodlo sona sibili akubajabulisi na umuntu nje impilo yomuntu ngiphonge ukuthabalala kanjalo nje.
Kuyini ongakuxwayisa abantu bakobulawayo?
Into ke sabezama ukuthi sigcine-ke phakathi kwamthokazi omuhle ubulawayo omuhle ukuthi hhayi bakwakithi impilo yomuntu izigugu iqakathekile njalo uNkulunkulu edala umuntu wakudala ngomfanekiso wakhe. Ukuthi abantu kokuqala kumele sesabe iNkosi ungazisabi wena sabe iNkosi eyadala umuntu.
Lo-ke ngumnumzana Donaldson Mabutho ukhansila kaward 9 kobulawayo ubexoxa ecingweni lo ntungameli Nkomo we-Studio 7. Abalimi sebekhuthazwe ukuthi balime kanye lokuhlanyela ngokuphangisa kulandela ukuphuza ukunakwezulu lonyaka. Uhlangothi lukahulumende olubona ngomumo omkhathi olwe-Meteorological Services Department lwazise ukuthi izulu elinayo kulezi nsuku likhangelelwe ukuthi liza kuna lilinenge elizweni lonke okweviki yonke. Ngenxa yokuphuza ukuna kwezulu lokhu, abalimi sebekhuthazwe njalo ukuthi bahlanyele izilimo kumbe inhlanyelo ephangisa ukuvuthwa. Abafuyayo sebekhuthazwe njalo ukuthi balime ukudla kwezifuyo njengoba amadlelo ekhangelelwe ukuthi azaphangisa ukuphela. Udabo kaNcube we-Studio 7 uxoxe lomqondisi wohlangothi lukahulumende oluphathisa abalimi olwe-Agritech eMathebelele North umnumzana Dumisani Nyoni.
Khathesi sesisalelwe lithuba elifitshane kakhulu ukuthi silime sivuthise. So izulu nxa libuya ekuhlangeleni siyabe sikhangela izilimo ezinjengendumba zesintu bezilala omakhuta esesikuthi yi-traditional peas okwasathi ukuza sikhawupeas lidala. Singahlangela i-sugar beans, singahlangela imbambayila, singagxumeka imbambayila, singahlangela le-sunflower. Yikho engingathi kwesinye isikhathi kuyavutha nesikhathi esifitshane xa liqhubekile lisina izulu.
Izulu elinayo le liqakatheke kanganani kubalimi khathesi?
Otherwise izulu khathesi selifunela ukuthi linilise nokukhulisa lokhu ekade sesivele sesikulimile sakuhlanyela. Sibhangezele njalo ukuthi izulu liyabe lizasincedisa ukuthi lesi silimo esesiyiphakele abalimi nxa lithelana bafake i-fertilizer yokuzalisa esiyi-top dressing and then kakhulukazi izulu silifunela amanzi, silifunela amadlelo ngoba imfula kayikagelezi okuya ngabi. So indawo zibe lamachibi xa sikhangele endaweni zabotsholotsho ngapha kube lamachibi abe khona agcina amanzi izifuyo zinathe khona kuze kuyefika kubojulayi kuphosa kungena ku-August kusiya ngokuthi izulu liqine nini ukuna. So izulu lokho lifuna kakhulu inyeni labalimi izakhamuzi zamakhaya izimbati emadolobheni kathe sisho kuphilwa namanzi amabhoho.
Sikhangela-ke abalimi abafuya izifuyo ezijiyeneyo ngalesi sikhathi belima ikuyini abangakulima kumbe abangakuhlanyela ukwenzela ukuthi baphathise izifuyo zabo nxa amadlelo engaphangisa ukuphela njengoba izulu liphuze ukuna njalo likhangelelwe ukuthi lizaphangisa ukuphela laphana.
Abalimi abangakuhlanyela kathesi ikudla kwezifuyo okunjeabo velvet bean osaniyempu olapulapu nokunye nje utshani benkomo abangakulima emafusini abangakulima kula masimu abo alalukayo. Sisenzele ukuthi isimo sesikusika sikomise sikugcinele ukuphi izifuyo zethu ukuthi nanga sokuqalisa ukwehla ukutholakala kwamadlelo.
Lo ke ngumnumzana Dumisani Nyoni, umqondisi wohlangothi lukahulumende oluphathisa abalimi olwe Agritech seMathabeleland North. Ubexoxa icingweni lo Tabo Kancube Studio 7 ekwobulawayo. Okwamanje sengidedela emuva ngelithiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbono wenu elisithumele ngeWhatsApp.
Hello, Studio 7, Studio 7, kama yamu Cornelius Ndlovu-Sibongiso, impaniswe, iSt. Luke's. Athi, njengoba lo kuthiwa nguChabango, lokhu efaka abantu abavotelwa, kanti uChabango vele yena uyini, alike linje limi, ukuthi uyini uChabango khonapho. Ngeke ngichasele ukuthi uChabango uyini ku-TRIPC. Kutsho ukuthi phela uChamisa la uyakwazi ukudlalwa ngabantu lo.
Sanibona Studio 7. Sabonga abasakazi Studio 7. Sibonga laphana kwe-SABC laphana ngokuxosha labantu aba-tribalist lapha. Sicela ke ukuthi baxoshwe permanent bangabe sasebenzela umsakazi umabona kude wezwe. Behlambalaza inkosi yethu kabuhlungu kanje. Kwamanye amazwe lokhu ngakwenziwa kufela lo. Ngichwane nengwenya lokhulumayo. Umtimando madonzeli kwambolunye. Mazimbili zifuze khabonina. Ngibonge basakazi bami lapho e-studio 7.
Studio 7, siyalibingelela. Ngibingelela, sicela lathi bakithi sike singene, sike sizwe emoyeni imbono yethu. Kona manje kule ndaba yokuthi amadamu yaralele ayagcwala yaphuphuma, kodwa uma ubheka ngaphehla ngothini lakithi emandebeleni sikhala ngesomiso esikhulu esingakaze sihlangane naso. Lokho akusethusi ngoba angithi kwathathwa ilitshe lethu esasiyacela kilo komanyangwa le izulu balibhidliza balisa kibo le. So bayithi laba bantu angazi ukuthi kahle kahle bazazi bazilukeni namakhwapha. Ningabi mude kulokho, ngiyabonga. Abasihloniphi, abafundi kusihlonipha. Bengafundi konke nje okuhle okungapha esiNdebeleni bakusekiwa khona le Mashonaland. Ngiyabonga.
Studio 7, sibonga izindaba esethu yazora. Indaba le ibhebhethekiswa abantu basemashonaland nesithi inkosi lobhe kodwa yathengisa ilizwe. Akuyona iqiniso lindaba. Inkosi lobhe yalithengisa nelizwe ngoba inkosi lobhe yalwa kakhulu lamakhiwa laphana egadadi laphana amabutho ayisifa undiwa yalithengisa nelizwe. Banxa yathengisa ilizwe phela wayezalwela namakhiwa nethengisa ilizwe, wayezakulwa njani namakhiwa. Njalo uma inkosi lobhengula yathengisa ilizwe, wathengisa ilizwe lasemathempeleni, kathengisa ilizwe lasemashonaland. So bona bahlupha ngani kahle kahle, kubahlupha ngani? Ngoba bona yibo ababuya lamakhiwa besuka khona nemashonaland bezothengisa ilizwe lasemathempeleni, bezohlasela inkosi lobhengula. Namhla sebezojika sebesithi inkosi lobhengula yathengisa ilizwe, yalithengisa nini? Umuntu wathengisa ilizwe umkhokho wabo umbuya nehanda, kwazothi umkhulu wabo Robert Mugabe wathengisa ilizwe futhi ethengisa izipra, bayabula abantu ground esebenzisana namakhiwa. Sezojika namhlanje sebesithi ye inkosi lobhengula yathengisa ilizwe. Siyaxoxa ukuthi ngisihlonipha abantu basemashonaland. Ngizalibiza ngobuzwe benu ukuthi basemashonaland ngoba yini elikukhulumayo lokho. Ye i-MRP right ithi kuqunywe lapha sihlukana nabantu labo abantu kobesichuluza le ndlela basifulela egugurawuni kanti selokhu bechuluza inkosi yethu lobhengule seke kuhlonitshwa abantu abantu basemathibaleni mani. Siyabonga.
Livuka njani mthwakazi. Siyabonga. Indaba elisilethela zona kube sokusiba lo daba lolu olwe-ZBC lolu lukhulunywa ngamantombazana laba bathi lobhengula wathengisa ilizwe ngejukeni. Kulandaba imfundiso vele abayifundiswayo, ungaze uye ngaphi into yabo abayikhulumayo abakufundiswayo, but sifuna ukukhuluma iqiniso. Bani kuthiwa kwenziwa idibhethi abantu bakhe behlale phansi ukukhulunywa, ngoba umbuso kalobhengula wachithwa yibo bona abantu bempumalanga besitshweleni behamba lamakhiwa egadade laphana isikilonke ikhona lasematopo ikhona i-spare khona. So bona sebezama ukuzigeza ukuthi bezenze ngathi abantu abaclean vele balomhawu laba abantu, including i-history ezipra ama-records akhona bathatha baqamba amanga ngawo kathesi. So vele kakumangalisi inzondo le abantu bangatshwena bezihlupha ngabantu labo, ikubona bazibenza le ku-ground vele into zabo vele baphila ngakhona ko babusa ngamanga baphila ngamanga.
Sakazi we-Studio 7 injani, thina siphilile nathi. Sibonga ukwamukela emsakazweni. Msakazi we-Studio 7 kanye labalaleli, mina ngigcinekile kakhulu emoyeni ngalaba bantu laba abathethisa inkosi uLebhengula bethu wathengisa ilizwe. Kanti abantu besishonele vele bazobahlonipha nini abantu besiNdebele? bazobahlonipha phela lento le abayenzayo idala ingxabano yithi thina abantu besiNdebele. Mina asisoke sabathanda abantu besishoneni abayenza kakhona, abasihloniphi, abazama ukusihlonipha. Le mfundisi yabo le abayitholayo le abafundisana imfundiso embi, abazame ukusihlonipha nyabo.
Nangoke bekungamazwi yenu lina balaleli bethu elisithumele ngeWhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Ngiyaphinda njalo inombolo zethu +1 202 465 0318. Siyacela balaleli lisithumezele imlayezo engaphansi kwe 2 minutes.
Elimelizali lamabutho angafika amakhulu ayisithiya kalolunye eSyria lazinkulungwane ezimbili namakhulu amahlanu eIraq njengabanye abaphakathi kwemizamo yokunqoba iqembu lamalwecatsha eleISIS. Ukunyanga ezedluleyo, amabutho eMelika ahlaselwe ngabalwayo besekela iIran besebenzisa izikhali ezigoqela indizamchina zama-drones lama-rockets okubangele ukuthi kulimale abeMelika. Elimelika lihlezi ligcizelela ukuthi lizaphindisela ukuhlasela lokhu ngesalo isikhathi langokuthanda kwalo. Ukungakafiki kumhla ka-4 kuyona le inyanga kazibandlela, elimelika beliqophe indawo ezibalisa lapho okuqeqetshwa khona abalwayo lalapho okugcinwa khona izikhali ezisetshenziswa ngabe Iran ezabangela ukuthi abambalwa belimale. Mhla ka-4 kuyona le inyanga, elimelika liguqule indlela elilwa ngayo eyokuvikela amabutho ngesikhathi isikhulumeli sesigodlo sezomvikela eMelika isePentagon, uMnumzana Patrick Ryder, etshele intatheli zindaba ukuthi mhla ka-4 kuyona le inyanga ngehola lechumi lambili ebusuku ngesikhathi se-Iran, amabutho eMelika athatha inyathelo elifaneleyo ngomnumzana Mashtaq Jawad Kazim al-Jawari, owazakala ngokuthi ngu-Abu Taqwa, owayekhokhela iqembu le-Barakat al-Mujaba. Umnumzana Taqwa waye patheke ekuqoqeni inhlelo zokuhlasela abeMelika. Inyathelo leli elathathwa eMelika labulala elinye njalo ilunga leHarakat al-Nujabal, njalo kubalulekile ukuthi kwakuyikuhlasela lokuzivikela lapho okungabulalwanga abantu makhaza kumbe izakhiwo. Umnumzana Ryder uqhubeke wathi amabutho eMelika ase-Iraq lapho anxuswe nguhulumende walelo lizwe ukuthi aphathise ngokuqeqesha langokuxwayisa ngendlela zokunqoba i-ISIS, lokuthi elimelika liqhubeke likhulumisana leBaghdad ngokuthi amabutho eMelika angavikeleka njani. Ugcizelele ingozi engalethwa yi-ISIS kusasa lamanje kulandela ukuvuma kwaleli qembu ukuthi yilo elahlasela ilizwe le-Iran. Wathi lizakhumbula ukuthi kuseminyakeni elichumi edluleyo ngehlobo elizayo lapho i-ISIS eyayiseduze leBaghdad esasungula khona imizamo yokuyilwisa isithumbe indawo eziningi zeSyria le-Iraq. Ngakho ofuna ukubona i-ISIS iphenduka, ukutsho umnumzana Ryder. Uqhubeke wathi ngakho kufanele sigxile ekunqobeni i-ISIS, asisoze sithikaze ukuvikela amabutho ethu nxa esengozini. Elimelika alidingi ukulwisana le-Iran, asidingi ingxabano lamaqembu alwayo, kodwa asisoze sigoqe izandla sivume ukuthi amabutho ethu ethuselwe singathathi amanyathelo okuwavikela, kugqiba umnumzana Ryder.
Lolo ke bekuludaba oluveza imbono kahulumende welimelika lusifikisa emaphethelweni ohlelo, kodwa singakehlukani kesikhangele ezinye zenhloko zendaba. Udaba olwethulelwe umthethwandaba womhlaba ngeleSouth Africa elethesa umlando wombhuqazwe eleIsrael beluthethwa izolo eHague kweleNetherlands. Inhlanganiso elwela ilungelo loluntu eHuman Rights Watch ithi eleZimbabwe yilo elikhokhela kuluhlu lwamazwe ayephula ilungelo loluntu. Silugqima ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisa ngelifisela impela sonto elithukela igama lami nguChris Gande.